konke esengakusho nje ukuthi kuhamba kuhle ngoba ama-numbers yenelisa ukuthola ama-student abaningi ade ngayarejistranga e-JC and kuba lula ngoba sibathola bendawonye kusendaweni zokufunda ama-university. So kulula ngoba thina vele sigcwele ama-university wonke ngoba ningakhangela ama-SRC amaningi kade singawethu. So kulula ukungena kuma-lecture room nakuma-hostel sibakhuthaza ukuthi sibabarejiste kuvota, sibancedisa futhi ukuhamba kusiyavota, siphinde sibanethe futhi esikolo ngoba yindlela esizama ukuthi sisebenzise futhi amandla ethu esilawo kuma-university ngemva kokuwina ukhetho lwabantwana be-SRC. So khonokho yikho okunye sikwenza okusinethisa khona kube lula ukuthi sengisebenzisa ama-students ukuvota. And so far konke kuhamba kuhle ngoba inani labantu abarejistayo liyasithabisa thina njengeyuni.
Asithi lithe lafika kukhempasi lathola abathi bakabhalisela ukuvota, lenza njani? Lihamba labantu bezeki kumbe lendlela zokubaphathisa labo ukuthi basuke kuma-college bayebhalisa?
Into esiyenzayo ukuthi sisebenza sodwa, sizama ukukhuthaza nasodwa njengabantwana. So isikhathi esiningi abaningi abarejistanga, into esiyenzayo ukuthi siyabalanda phakathi kweviki kumbe ilanga i-day before sibathe ukuthi bengarejistanga ukuvota ofunayo ofisayo bese sichasisa ukuthi kuqakatheke ngaphi. Sihlangane kumbe ngempelaviki kumbe ngelanga elilandelayo lakhona sibatshela sihlangane endaweni enje babuthane khonapho bese sidinga ikhombi ukuthi sibathwale bonke la-one bayorejista ukuvota siphinde sibaphendulise futhi esikolo. Leyo ndlela yenza kubaluleke kakhulu ngoba abaningi bekele ukuyavota ngathi bathi badonda ukusuka uma behambe besiyarejista ukuvota bese bephenduka nje vota. Njalo futhi uma bengazwisisi ukuqakatheka kohlelo lwakhona. So sisivele sinama-SRC nama-students amaningi ngaloyini yeso asebenzisayo ukuhamba besiyaqoqa abantu besiyamobilize ama-voters. Indlela esiqoqa ngayo abantu sifuna basivotele yindlela esiwaqoqa ngayo sifuna baphathe isivoto kuhlelo lekhetho lezelizwe.
Ngomgqibelo sibone inhlanganiso ye-Election Resource Center lezinye nje inhlanganiso ezizimeleyo ziqoqa umcimbi obujonge ukukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota koBulawayo. Kodwa amapholisa awuvimbile lowo mcimbi esithi ungani ubulezo mbusazwe phakathi. Ungathini ngalokho?
Lapho-ke ngikhuluma qinisweni ukuthi mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lisikhathi sethu njenge-Student Union entweni enje so.